So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 19 kuhlangula 2020 ngontungamili nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
ama cases lawa ayisavisa kutshengisa ukuthi umkhuhlane lo usuqhanze kakhulu abantu abasebe ubambile okulusiza ukuthi sokule abantu ke abalawo khona apha ekhaya abathole lapha bangazi khona.
Kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe i-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni likhweleli yeku 463.
Namhlanje umuntu osebenza kwezempilo kahle osebenza kuhulumende kakwazi ukuthenga iyembe, kakwazi ukuthenga igubo, kakwazi ukuthenga ithayi, kala bhulugwe, kala lutho, uquma ngenyawo esiye edolobheni ayephenduka njalo abantwana balala bengadlanga.
Odokotela, abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilo kahle sebekhalele umsebenzi bekhala ngeholo. Kuvigwa kube lokulwisana esikodlweni sebandla leMDC eHarare izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe igciwane leCoronavirus izolo. Lokhu kubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe likhuphuke liye kumakhulu amane alamachumi ayisithupha lantathu 463. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili lane ngabavele kwele South Africa, abahlanu bavele eMelika, kuthi abane bona bavele kwele Zambia. Kulabane abavele eLesotho, abathathu abavele kwele Botswana, kuzo kuba njalo lababili abavele kwele Namibia. Abangamachumi amabili ngabavele beseZimbabwe abathole umkhuhlane lo elizweni. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo ngabantu abangu 32 abatholakale belomkhuhlane lo izolo, lilandelwa ngeleHarare lona elile 15. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyethusa kakhulu okwenzakala koBulawayo Fokankomo. Ama cases lawa ayisavisa kutshengisa ukuthi umkhuhlane lo usuqhanze kakhulu abantu abasebe ubambile okulusiza ukuthi sokule abantu ke abalawo khona apha ekhaya abathole lapha bangazi khona. Kuyazwisiseka nxa kungabantu abavela kwamanye amazwe anjengabo South Africa avelisele leliqansileyo lemikhuhlane. Into eyisabisayo kakhulu ke kuyimbangela kuyikuthi ke okunye futhi okumqokayo ukuthi isikhathi somqando ke bayatsho ke abazingcwethu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa kugodola. Siyazi ke koBulawayo amalanga amabili amathathu ayedluleyo umkhathi ujikisile. Kuyagodola kakhulu kutsho ukuthi-ke sikhangele ukuthi iviki siyaphela amaviki siyaphela la ambalwa alandelayo asemqandweni kuzaba lobunzima kakhulu kuzamemetheka umkhuhlane lo abantwana kwazabalawo.
Ungathi abantu bayazilandela yini iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane?
Abantu bangasebelibala ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Uyabona nje abantu bezihambela bengagqokanga izivala mlomo zinezi sithi ngama mask ngesikhiwa. Umuntu uyidonsela emlonyeni makhaleni nxa sethe wabona nxa kungale kuthutsha imoto yabapholisa kumbe nxa esethe wabona amapholisa ezihambela nje esitaladeni umsedonsa ke imask sevala. Even nxa besendaweni ezilabantu abaningi njengasezitolo lapha ufolola khona ukudla lonto ezithize kumbe emafutheni abantu babezimele nje ubona sedonsa ke imask liyala nxa sethe wabona kumbe ipholisa lingani liyadlula khona lapho. Kutsho ukuthi abantu bagqoke ama mask mask la ukuthi baqokela amapolice baqokela ukuthi bavikele umkhuhlane labantu ngansi belibala ngansi bekhohliwe sibili okuyingozi kakhulu ke ngiyakhuthaza ke mina uzulu ukuthi kalimuke singangena ebunzimeni kakhulu kunyanga zenezi ezimbali landelayo ezenze ukuthi zeqanda kobulayo uJune uJuly maybe lo August kusiya ekuqaleni kwa September sizobona kuzoba lobunzima kakhulu nxa abantu sebelibele ukuthi lo mkhuhlane olubhubhane emhlaba wonke jikelele lathi ungasibhubhisa usiqede nxa singananzelelanga. Kuyadinga ukuthi sikhumbuzane ukuthi hayi ke asikaphephi besiphepha nje ngoba umumo ubengani kawuvumeli ukuthi umkhuhlane umethe kakhulu. Nxa singena esikhathi sikhathi somqalo kunje kungaba yingozi kakhulu kakhulu kakhulukazi. Siyakhuthaza ke abantu ukuthi kabalimuke bazivikele.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Umnumzana usenisibanda.
Ukuthi khona kathesi ukuthi kokuqala sesingene phakathi kwesikhathi somqando siyananzelela ukuthi lomkhuhlane uyamemetheka kakhulu njalo kwesibili siyananzelela ukuthi ukuvula komkhonozi ukuthi abantu babuyele kuyathengisa abantu babuyele njalo edrobheni kube lokuhamba-hamba okwenzakalayo khonokho kungenza ukuthi sesivula-ke isivalo esizaba sikhulu kakhulu endabeni le-COVID-19 lokuthi abantu begcine bethola leli gcikwane. Kulabantu ababuyayo abaningi abantu abangangeni ngendlela esemthethweni bevela eBotswana labane njalo bevela ngale South Africa bayangena kungabi lo muntu okwaziyo ukuthi sebengeni bebehambe sezimotini zabo. Kuyingozi kakhulu lokhu ngenxa yokuthi babe bengatheswanga njalo bethole umkhuhlane beyolethe ebantwini.
Ngibone ngani abantu bazivikela yini ukugqoka okwama-masks lawa okuvala amakhala lemlomo?
Abanye abantu bayakwenza kodwa abaningi bagqoka nxa bebona amapholisi. Ngathi abanye abantu bagqokela amamaski amapholisi. Nxa amapholisi engasekho uyabona ukuthi umuntu uyabe imaski liyani siyesibili singaphansi kwamakhala. Kwezinye isikhathi azayifakela ngaphansi komlomo. Njalo siyananzelela ukuthi lokhu ukuthi abantu ade bethengisela esenza ama-demonstration lokunye yebo kuyayenza ukuthi abantu bengasayenzi ukuthi baphane inani lokuthi omunye abe khashana kulo munye khonokho ukuthi kungabe ngezinye izinto njalo ezenza useligcikwane libe khona. Njalo sinanzelela ukuthi imidwendwe eminyeni abantu abasemabhenki ilokhu iminingi abantu beminyana imidwendwe yabantu abalayinela impuphu iningi ngakho zonke izinto lezi
Umnumzana Useni Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukukhwela mahlayana kwabantu abalomkhuhlane we-coronavirus lokhu kuza ngesikhathi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle sezikhalele umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Izisebenzi zezibhedlela ezigoqela odokotela labongi zazise izolo ukuthi sezikhalele umsebenzi ngoba imali eziyiholayo kayiseneli lutho. Lanxa nje uhulumende eyengeze ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% ngolwesithathu. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Umnumzana Efidlela Ncube yena ocubungula njalo ezombusazwe.
Izisebenzi kahulumende ezempilakahle zifanele zikhala lomsebenzi. Uzakhumbula ukuthi kasoma volunteer bangabantu abahamba baye esikolo ukuthi bayefunda nzima, bafunda nzima, baphenduka bekhangelela ukuthi bazohola, bathenga izindlu, bathengele abantu babo okubafaneleyo kube lokudla endlini kuyiwe esikolo. Kodwa namhlanje umuntu osebenza kwezempilakahle osebenzela uhulumende kakwazi ukuthi iyembe, kakwazi ukuthenga igubo, kakwazi ukuthenga ithayi, kala bhulugwe, kala lutho, uquma ngenyawo esiye edolobheni ephenduka njalo abantwana balala bengadlanga akunzima okunye okumangalisayo ngakho ke nxa bengasatoyitoyanga nxa bengasasukumanga bakhalala umsebenzi akula muntu ozalungisa imali abayizuzayo bazuza sengathi imali yamavolontiya ukuthiwa hayi siyakubonga ngemva kokuthi usisize kangaka kanti bangabantu abawufundelayo umsebenzi njalo bawenza uyingozi bewenza nsuku zonke usuku ngosuku usuku lemini ukusiza leli lizwe ukukhalala kwabo umsebenzi kuyinto efaneleyo kakulungiswe into abakhala ngayo
Ukukhalala umsebenzi lokhu Ncube kuza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-coronavirus. Ayisikho kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane yini lokho?
Ukufaka abantu engozini aso zisebenza ezempila kahle ngumbuso wezano PF. Nxa uqathanisa ingozi yecoronavirus lombuso wezano PF, icoronavirus ngumfana kayisilutho. Izano PF kusuka ngo-1980 isibulele inkulungwane lezinkulungwane zabantu ngegugula hundi ngomramatswina ngendlala ngezifo ezalaphekayo kodwa ezingelaphithwayo ngoba kungelamithi ngabantu abathwele nzima phansi phezulu begcwele umhlaba ke jikelele besiyafela ngaphandle kwelizwe abantu babuswa kabi ayikho into eyingozi empilweni okwedlula umbuso omubi wedlula iearthquake wedlula indlala wedlula impi wedlula konke abantu beZimbabwe bathwele nzima ngaphansi kwalombuso ngakho ke abezempila kahle kusukuma kwabo kuyindlela yokusiza abantu beZimbabwe nxa bengabancedisa babasize sisukume lati njengamanesi kusukume kume yonke into ukuze kube lenguquko elizweni yikho kuzasiza izimpilo zabantu hayi ukuthi amanesi ahlale ahlalele ubala ahlalele into engekhoyo kanti abanye bayadla bayasutha badiliza ilizwe okudiliza ilizwe nguhulumende hayi izisebenzi zezimpila kahle
umnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye citizens covid 19 monitor Kulaba sakhulayo ababikwa bezame ukungena esigodlweni sebandla leMDC eHarare iRichard Morgan Tsvangirai House ngenkani izolo kwaba lokulwisana kwaze kwangenela amapholisa abopha abanye. Isikhulumeli seMDC umnumzana Khaliphani Phukeni uthi abantu laba ngabasekeli bebandla leMDC Alliance.
Ngempela kuke kwaba lodlame olwenziwe yiMDC Alliance. Ubaba uGiles Mutsekwa ubesiza ku-standing committee nguye u-national executive obheke ngeze security uphathi yethu so bafika laphana behamba abovonto lalo ulokhu zenu ubaba lo bengu-former elections director wethu bafika lapha behamba labafana bebaningi nje bephethe nezinsimbi lapho besithi bafuna ukuthi bamlimaze ephume emotweni yakhe manje security ethu ibi-alert yahle yashesha i-security ethu yafika ke lapho sabadisama sithe sesibadisamile ke hhayi fortunate enough amaboyisa la anto aseduze khonaphana ahle abiza ke le backup yikho ukususwa kwabo ke besuka laphana i-alliance le angaze ngibona abantu abangcole kanje angaze ngibona abantu abathanda igazi kanje angikaze ngibone abantu abathanda udlami kanje angazi ngempela lokho kwathiwa uba kuTsvangirai udlami luphuma ku-alliance so bafika lapha naye amapholisa kase baxotsha ke saqhubeka ke ngomhlangano wethu hayi uhambe kahle kakhulu umhlangano wethu umsakazi
sike sezwa udaba lokubana belike labiza amalunga edalele ephalamende kodwa awazange abuye kungakuliqiniso yini lokho
haya kulona iqiniso siphuma ku meeting ngemande besithe sifuna ukuhlangana nabo ngalwesithathu but besingakabatsheli lokho kwase kuvela ukuthi ubaba ukomitho bekunguye obeumelithi aba address njengo-chairperson wepart nguye umuntu osinia kakhulu lapha kwase kuvela ukuthi kumele ahambe ayobhekana nomunye umsebenzi weparliament kwase kuyacaca kithi ke ukuthi akakwazi ukuba address laba bantu so sasesipostpona ke leyo meeting i-meeting ukwenzakala izoyenzakala yona kodwa siyiphosponile ngokuthi ubaba ukomishi besamele ukuthi agijime ayoyenza umsebenzi wepharlamenti ngicabanga beuhlanganisa ne-building entsha le-parliamenti
umnumzana Khaliphani Phukeni yisiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. UChris uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi ngamanga ukuthi abasakhulayo laba ngabe bandla lakhe.
Ngamanga uhlaza Joko, thina njengebandla eMDC sahamba saye court sayatshela i-court ukuthi sifuna ukuthatha izethu esemthethweni. Yikho-ke singake sinamhlanje sibe sezudlame sisazi ukuthi kuza kungasingcolisa. Ngamaqinga abokonzuza nokhuphi abazama ukusingcolisa ukuthi sekuthiwe ekhophi sihambe nezandla ezingcolileyo esingathi kuthiwa ibhedeni. Silandele umthetho, asilamuntu okwazama ukwenza udlame siyahluphuna. Siyakwazi ukuthi sahambe ekhothi esimekele i-judgment ngoba silandele umthetho owenza ukuthi abantu ukuthi yibathi iziphulamthetho abantu abangamahlobo endlela. Thina hhathi singabantu esiqhile njalo dlama sibifuni yithi sahamba sabuya basika bandlini ukuthi bathia abantu bathatha kwedlame sihamba namaphoyisa lamasosha azange sibifeli. Namhla okungasenza siyakhona njani? Silabantu abaningi over 2 million singahamba kodwa zibe thina siyalandela umthetho wesiqhwa i-due process.
Manje bona labo akuthiwa babotshiwe ngemva kokuzama ukugqekeza ihofisi le bengaba bengobani?
Izithunywa zabo abantu abahlakaniphile bayathatha abanye abantu egogwe eshurugwi izibhoda nabanye abantu abenzabethu babagqokise yikho-ke thina asilabantu abanjalo ngabantu babo abazama ukuthi ngolisa. Yikho-ke thina azange sibe lomhlangano wokuthatha ihavesi hathi ngodlami. Thina sihamba sayasela enkundleni ukuthi sincedise sithathe indlu yethu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi usomabhizimusi omhlophe obelobudlelwano lebandla leZanu PF umnumzana John Braden Camp kaSekho. UBraden Camp ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-79. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulowesilisa ongakazakali obulawe yindlovu eVictoria Falls kuthange. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Msakazi wami omuhle nabalaleli beStudio 7 ngiyalibingelela. Libingelelwa ngoNdlovu uGatsheni. Yeyi, lokhu osokusenzeka ekhaya msakazi yikho nje ngiphawula ngakho, hayi akusekuhle. Kodwa ngabe kuthi kunje kusenzakala lokhu kuvele kuqondwe kuyo i-government straight ekhona, ngabe kungcono kungaliwa labantu ke kuliwe labona labana abaphezulu abayibo abadala ukuthi isimo sona lesi sikhona siqhubeke sisenza lolu hlobo oluyilo lona manje. Uyabona manje sichana sodwa siphansi emazingeni aphansi la, kakula sisombulule sizaphuma, kakutshawe lonye inhloko kuze kulunge kahle yonke into. Le nto yenzakala eZimbabwe mani yayangisa mani. Abantu babusilizwe ngokuthanda, hayi phela amalungelo ethu angapi makunye. Sima ngapi thina njengabantu balamalungelo? Hayi lokho kunzima.
Sanibonani basakazi nabalaleli. Lo okhulumayo ngugatsheni ephuma ekhaya kusesigola ngokusebenza ngila egoli. Ngithanda ukuphawula indaba le esiyinsindaba phenduke eye MDCT le MDC Alliance. Laba bantu badlala amadlwane, yazi ngazokuthi abantu badlala amadlwane, njalo badlala ngengqondo zabantu. Umakhuphe nomngane wakhe bahluleke ukuhlangana, bakhuluma into eyodwa, baphumelezwi elilodwa elivumelanayo. Ngoba lapha akusazakala ukuthi sokuliwa landa. Thina sikhangelela ukuthi kuliwa lokuthi kukhitshizwa izano. Manje sokusilwa nje bona bodwa lokuthi babe lomqondo omunye ukuthi kuhlangane wonke amaparties la kukhitshizano. Kube sokubonakala sokusiya phambili ukuthi kwenzakalani lutho. Hayi hayi, lapha sigokela zimpumputhe zodwa la. Lami ngizaze ngibe ngcono ngama ngakhokhela ngoba ngiyabe sembona phela ukuthi hayi mase kunje ake ngibeke phansi ama differences. Ngiye komunye ngithi kasibambisane silwe lalwana umuntu. Big Snake abayiboni bona sebeyibakasebenzinyoka sebesilwa bona bodwa. Ayi basi yangisalwa ngama-politic party kwethu lokho. Hayi hayi.
Kama usibangelize Ndlovu. Omnangagwa baphuma ezikhundleni. Omnangagwa baphuma ezikhundleni. Kungena abantu abazothuthukisa isizwe abantu bethola imisebenzi. Abantu ababekho eZimbabwe ngobuningi niyeli amabhiliyoni abantu abekho eZimbabwe. Bebalekela bona omnangagwa ukuthi bababusayo. Abaphuma ezikhundleni kubusa umuntu ozobuya ezothi abantu bethola imisebenzi. Izitalada zifile ungafika eZimbabwe ngani liganga kodwa bathi ngosopolitiki abaphume lapho. Sike sifake abantu abazokhuphula leli lizwe. Indawo yonke e-Dusty Road vela kula nto abayilungisayo eZimbabwe, into abayaziyo ukuyanika abadala amabele abolileyo. Benikeza abadala amabele abolileyo izikhundla lezi vele kumele bephume. Ubusa amaNdebele amatonga kungcono. Akubusa umuntu ozobheka i-ofisi imisebenzi ivuleke. Hhayi amadoda la behlele ezitulweni ezibhodabele. La eselele njengobhuti wakhe lo wayelala ezihlalweni.
Igama nguKelvin Mlotshwa ngisekhezi. Umnangagwa ukuthi akhokhele umthandazo kukhulekelwa umkhuhlane lo mbona inhlamba enkulu le. USatani wake wabiza umkhuleko nini. Abantu bayacatsha, bayahlukuluzwa, bayabulawa ngamacala wonke aphezu kwakhe lawo ebesebiza umthandazo ngaliphi.
Hey makomrade, linjani lonke bakithi? Ngicela ndincede lapha kulo problem ngifoyelwa ngabantu abami la. Ngikhatshana uNdlovu. Ukukhanya kulomuntu obaleke quarantine center eByteBridge. Khanya ngumakhelwane wami kuraphana emagwekwe. Hanjo, abayazi inamba yami ku-416/2, next door ku-415/2. Khanya kulomuntu obaleke khona phana obaleke eByteBridge kuma quarantine centers. So umuntu lo ncasi siyakhangela lapha kulabo abantu ababanjwe i-corona. Ukhanya la ukhona. Hanjo. So ngiyacela ukuthi ngibe oseduze bayithi ngibone inamba yesiphepho emapolisa khona apho. Ngicela ukuthi ancede afoyele amapolisa ukuthi bekuhambe endlini nale u-416/2. Ukhanya umfana lo ukuthi ufihliwe khona ngala ngikwazi ukuthi ufihliwe ngobani. Abantwana bayamfonela la. Khanya bona bayesaba kumbe ukuthi bekhulume emapoliseni bekuhamba njani, I don't know. Ngicela lincede makomrade ngoba hey singaphele emagwebi khona apho. Nceda nini sibili. Ngiyacela, ngiyacela ngokuthi mina ngikhatshana. So ngizazimfika kusasa khona lapha etown.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izulu lesikhukhula libulale abantu abalithumi lantathu edolobheni le-Abidjan kwele Ivory Coast izolo. Inkantolo yakwele Mozambique ifumane amapolisa ayisithupha elecala lokubulala owayelwela amalungelo kaZulu u-Anastasio Matavel phambilini kokhetho lwanyakenye. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umthethwandaba we-Supreme Court izolo wale ukwesula umthetho ofikela abokuza abangela maphepha ababuya eMelika bebancane owedaka kumbe i-Deferred Action for Childhood Arrivals. Umthetho lo wafakwa ngumnumzana Barack Obama esangumongameli. Umongameli Donald Trump nguye obecele inkantolo ukuthi iwesule. Baphose babe yisigidi abantu abangela maphepha afaneleyo abavikelwe yilumthetho. Ukwesulwa kwawo kuyabe sokusitsho ukuthi sebengaxotshwa kuleli babuyiselwe emazweni abazali babo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Timo Moringayi.
Ukuqhubeka kwayo iprogram yena le incedisa abantu abanengi labantwana over 700,000 abalethwayo ngabazali babo bedinga inhlala kahle. So siyakujabulela lokho okuyenzwe nguChief Justice Robert esithi yena umongameli welizwe gala vumo yokuquma yona le program ukuthi abantwana laba bengakuparticipate, ngoba siyabona ukuthi abantwana bona laba abakhulela lapha into abayaziyo here America, lapha okwavela khona abazali bebancane they don't even have a connection khona ngale or understand ama cultures abavela khona. So sithi hayi ku right lokho abakuyenzileyo bazanceda abantu abanengi, and the talent pool emsebenzi ku IT kuma restaurants business and everything le employment status incediswa ngabantwana bona laba ababuyayo abakade sebe out of status ngoba incwadi zabo bese ziexpire.
Umnumzana Joe Biden uthi enganqoba kukhetho oluzayo uza kwenza bonke abantu abaphansi kwalolu hlelo bathole amaphepha permanently babe yisizalwane zeMelika. Ubona ephumelela kulokho?
Unumzana George Bush wake wayizama yona le immigration overhaul ukuthi anikeze abantu ababengelancwadi or ama illegal immigrants izincwadi ukuthi bakwanise labo ukuhlala kahle lokubhadala ama taxes towards the country. Abanengi lokhe bebhadala ama taxes even bengama illegal immigrants, but sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi umnumzana Biden uzakwanisa yini unqoba ama senate seats ukuthi ama democrats abe le majority, yikho kuzabanceda ukuthi baphase ama laws wona lawo.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, sungangishilana. Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze. Alikulana, buso wami, aukulana, kilo noloze, suhambe nami, dawu yami, alikulana, buso wami, aukulana, kilo noloze.
Master KG ehamba ke lapho lo nomcebo besiqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha eze kuseni sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abangamajumi ayisithupha lambili 62 ababanje i-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni likhwele liye ku-463. Odokotela abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle sebekhalele umsebenzi bekhala ngeholo. Kubikwa kube lokulwisana esigodlweni sebandla le-MDC eHarare izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Asidibaneni kweze kuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.